Simele ukuthi labo abaphiwa amaphepha bathi ama-respondents baphendule amalanga abo aphela ngolesihlalo levikezayo ukuthi baphendule umbiko lechiwo nguphezele esemsamisa ngemva kwalokho i-court sokuzafanele ifake ilanga lokuthi izahlala phansi ikhangele udaba lwakhona njani ikhangela le ntengi lezi yabe zivele kulabo abafanele baphendule isifalo lo-president declared uMnangagwa lezeko.
Kuliqiniso yini esikuzwayo ukubana umongameli Emmerson uMnangagwa ubesala ukwamukela amaphepha la?
Yeah, uPresident declared Emmerson uMnangagwa ubesala ukwamukela amaphepha. Kunje nje walile ukuwathatha izolo emonomtapapile dingo wasithumela kuMinister of Justice lapho esihambe esewahambise khona, kodwa Minister of Justice ayisuye yena ngoba umlando lo ufanele uye kuye. Ngakho sasesisuka lapho-ke sayabhadala usheriff wecourt ukuthi abe sehambisa amaphepha lawa ngenkani ngoba kwenziwa njalo vele ngqo umntesana ukwamukela amaphepha. Sizwa namhlanje sithethe sivuka sifonela usheriff wathi yena ubengayahambisi lawo maphepha lanxa simbhadalele izolo. So siyamala ukuthi mhlawumbe ukuthi usheriff ahambisa amaphepha yena ngusheriff we-high court mhlawumbe bazama ukuthi badlale ngesikhathi bagcine besithi upresident uMnangagwa akatholanga amaphepha lawo ngesikhathi. Kukanti-ke sinike wona izolo wawayala sithe siyenze njalo sasesiyamjhiyela lapho athe khona siwajhiye khona. Ngemva kwalokho sabuya sagcizelela sathumela usheriff ukuthi ahambise amaphepha sambhadala izimali zakhona.
Sike saxoxa labe ZANU PF bathi bona lokhu konke kubangelwe yikuthi ikheli i-address kade ifakiwe ayisikho lapho kade kusiya amaphepha la.
Abantu laba balile phela ukuthi athi amaphepha uku-official working address ka-president declared eyamonomuntu ababuilding. Ngalokho-ke alile ukwenza njalo, njalo i-address le yiyo yafakwa nguye upresident uMnangagwa ezek i-address eqondileyo. Sekujekani ukuthi bazama ukudlala ngesikhathi ngoba bayesaba ukuthi bathe sebekhangele babona ukuthi i-evidence yangikhona imi kanjani. Kwabonakala ukuthi i-evidence yangikhona iqinile, sebezama ukuthi babalekele udubo lokuthi bazandiwe ekhosi. Ngakho angiboni kubasiza mina ngoba iqiniso yokuthi amaphepha bawathole ngesikhathi babhodabhoda ngawo balukuwathatha bathe balukuwathatha sathumela usheriff. Sheriff bekufanele enze umsebenzi wakhe. Usheriff lo njalo uqhathwe i-high court.